So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 30 kuzivandlela 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala, obesevalelwe okweminyaka phose emibili, uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla.
Isakhiwo sakobulawayo sivokesi siluhlaza siyiblue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngokwananzelela. Sathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla lesifo singasithiye ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isudu eyiblue.
Amahofisi ebandla le-CCC wobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ngabacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leli abasekela uMnumzana Nelson Chamisa asanda ukulichiya. Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo lokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Owake wamela izengeza West edale lephalamende elilunga le-CCC uMnumzana Job Sikala obesevalelwe okweminyaka phose emibili uze wakhululwa umthethwandaba kamantshi namuhla. Lesi sinqumo sethulwe ngemva kokuba umantshi ebeke eceleni isigwebo sakhe sokuthi abhike okweminyaka emibili kulandela ukutholakala kwakhe lecala lokutshotshozela udlakela endawonye lomunye wakhe uMnumzana Godfrey Sithole owayemela iChitungwiza. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Esethula isinqumo sakhe namuhla emini, umantshi uNkosikazi Tafazwa Miti uthe uSikhala lo Sithole bazaphika okweminyaka emibili, kodwa uphange wabeka isigwebo lesi eceleni ngoba esithi uSikhala usehlale isikhathi eside evalelwe eChikurubhi Maximum Prison lanxa nje ebengakatholakali elecala. Ngokunjalo uthe ababili laba kumele bakhululwe, kodwa uxwayise uSikhala ukuthi akumelanga edale icala elifanayo phakathi kweminyaka emihlanu elandelayo. Lokho kutsho ukuba uSikhala uzaphuma esigurubhi esesiya ngekhaya namuhla kumbe kusasa ekuseni ngemva kokuvalelwa okweminyaka phose emibili, 1 year 8 months. USikhala lo Sithole babotshwe ngomnyaka ka-2022 besethiswa icala lokutshotshozela udlakela kulandela ukubulawa kwelunga lebandla labo uNkosikazi Mo Blessing Ali lilunga leZANU-PF uPius Jamba eNyatsime. Batholakale belecala leli ngeviki edluleyo. Elinye lamagqwetha kaSikhala uMnumzana Harrison Nkomo uchasise okunengi.
Job Sikala has been given a 2-year prison term, wholly suspended for a period of 5 years.
Uphiwe isigwebo seminyaka emibili, kodwa siphinde sesulwa okweminyaka emihlanu elandelayo. Kuthiwa kakumelanga enze elinye icala lokutshotshozela udlakela. Lokhu kutsho ukuba usekhululiwe. Lolu yilo lodwa udaba olube lusenza ukuba ehlale ejele.
Unkomo uthe ukuvalelwa kwaSikhala okwesikhathi sonke lesi encishwa ithuba lokukhululwa ngemali yesibambiso ibail yinto embi kakhulu esithi abatshutshisi bamethisa icala elingekhoyo. Uthela nxa uSikhala esekhululwe bazaphikisa ukutholakala kwakhe licala kanye lesigwebo asethesiweyo lanxa nje sibekwe eceleni. Phandle komthethwandaba kamantshe Rotenro kugcwele abantu behlabela bejabulela ukukhululwa kukaSikhala. Omunye wabo ngumnumzana Comfort Ncebu yenkosi Mpofu owenhlanganiso yeJob Sikhala Solidarity Movement.
Ajabule sephumile kodwa sisamile ukuthi ekuqaleni job scale wangamelanga lephakathi, wangamelanga bevalile ngoba emela abantu abahluphekayo, emela abantu beZimbabwe. Ujob isisebenzisa amaZimbabweans, uyomela amaZimbabweans wonke. Njalo njengeJobs Scale Solidarity Fire Movement. Umele phambili ukuthi ezethole iAquitown njengoba umeli wakhe uHarrison Nkomo ikhulumile ukubana asikami iAquitown.
Wacubungeleza umbusazwe ekubandla le People's Unity Party PAP umnumzana Herbert Jamuka uthi kukhona okunuka santungwana ngendlela uSikhala akhulwe ngayo ngesikhathi kule ngxabangxoza ebandleni le-CCC.
Siyathaba but ukuthaba kwethu siyabonga uNkulunkulu ukuthi uJob Sikhala ubuye ephila, kodwa thina njengema-politicians siyathi thina izalo PF yayingasena sidingo sokugcina uJob Sikhala enkantolo ngoba seyiqedile i-project yayo yokusebenzisa uChabangu, ngoba uChabangu udestroyile i-TCC, waxotsha nama-MPs, waxotsha nama-councillors, waxotsha abantu abanenge abavuthelwe nabantu.
Kodwa ilunga lezanu PF umnumzana Mabutho Moyo uthi okwenzakale namhlanje kuveza ukusebenza kuhle kwemthethwandaba yeZimbabwe.
Hayi, indaba yokuthi izanu PF ya interfere enkantolo, hayi, asondaba ebambekayo, asondaba eliqiniso. Ngamanga nje athona ephekwa yilaba abamabadlaphikisayo. Okumangalisayo ukuthi nxa belohlupho bagijimela enkantolo. Nxa inkantolo zingakhipha izinqumo ezivumelana lalokho bona abakufunayo, abakhulumi ngezanu PF. Lapho inkantolo ingakhipha amaqiniso abangavumelani lawo, sokuthiwa izanu PF ethe hayi, lokho nje ebandla lezanu PF sikujwayele, asonto esingatshona siziginqisa ngayo. Kumbe
nanxa esekhulile uSikhala usesele lamanye amacala agoqela elokuthi wakhuluma amanga enkundleni yeFacebook kanye lokuthuthuzela uDlakela endawonye lowaye ngusodolobho wesitungwiza umnumzana Love Momayikho. Uzaphenduka emthethwandaba mhla ka 7 Mhlolanja ngenyanga ezayo esethoniswa esuka ngekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uphenyo oluqhutshwe inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lokungathembeki emhlabeni jikelele e-Transparency International lamhla luveza ukuthi eZimbabwe liqhubeka lingelinye lamazwe omhlaba agcwele inkohlakalo, i-corruption, kanti njalo yilo elikhokhelayo emhlubulweni wezansi ye-Africa. Impumela yophenyo lwe-2023 Transparency International Corruption Index olwenziwa inhlanganiso leminyaka yonke iveza ukuthi iZimbabwe ithole imiklomelo engamachumi amabili lane 24 points phakathi kwemiklomelo elikhulu, okutsho ukuthi ngempela imisebenzi yenkohlakalo ibhahile. Ngomnyaka ka-2022 iZimbabwe yathola imiklomelo engamachumi amabili lantathu, okutsho ukuthi kube lobubelo bomklomelo owodwa nje kuphela. Afrika yonke amazwe angalankohlakalo kumbe alenkohlakalo endutshwana ebalisa eleSeychelles, Cape Verde kanye leBotswana, kuthi lawo alenkohlakalo iningi kakhulu abalisa iSomalia, eyo esemsileni South Sudan kanye leEquatorial Guinea. Emhlabeni jikelele amazwe angalankohlakalo ahamba phambili agoqela eleDenmark, Finland leNew Zealand. Ekhuluma emkhosini wokwethula loluphenyo eHarare, umtshutshisi omkhulu kahulumende uJustice Mathanda Moyo ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukuthi abambane ekulwisaneni lemisebenzi yenkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwamlanzi obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye
uxolo. Sesizalethulela ke udaba lwe-corruption lapho untungameli Nkomo axoxa lo mnumzana Efihlela Ncube.
Izinga le corruption liphezulu kakhulu elizweni. Le report ifanele ihluphe u president or vice president bobabili, ama minister wonke, i cabinet yonke, i parliament yonke, o judge bonke. Ihluphe wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe ngokuba phela nxa kukhulunywa ngenkohlakalo corruption kukhulunywa ngemali yabantu beZimbabwe, kukhulunywa ngemali yami lawe okuthiwa iyebiwa kulokuthi iye esikolo iyefundisa abantwana, ithenge izitulo, ithenge okokufundisa, ibhadala amatisha amanesi, ithenge imithi, ithenge konke okudingakalayo, yakhe imigwaqo, ivuse ilizwe lime, kudaleke imisebenzi, abantu babe lempilo enhle. Leyo mali iya emaphokethini ezikhwameni zabalutshwane. Lokho kufanele kusihluphe kakhulu, lokho kufanele kusethuse kakhulu, ikakhulu ngokuba kwenzeka umnyaka lomnyaka, kuyakhulunywa kakwenziwa lutho ngakho. Lokho beqhubeke njalo abantu beseba, betshontsha, bethatha konke okwabantwana lekusasa yelizwe. Ngakho ke lokho kuyadingeka ukuthi kube yinto esenzekini yezepolitiki, besenzekini yengxoxo lezemfundo lakho konke, ukuthi abantu beZimbabwe lokho abasoze bakwamukele. Kodwa kwamanje sibonakala we are corruption tolerant, siyayamukela inkohlakalo. Nxa sesivota kasikucabanga ukuthi kumele sisuse inkohlakalo sifake uhlanzeka embusweni.
Sizwe umtshutshisi omkhulu kahulumende unkosikazi Matanda Moyo esithi bakhangelele ukuthathela abantu imali abayithole ngenkohlakalo lonyaka engena ku 1 billion US dollars. Ungathini ngaleyo mizamo?
Imizamo mihle kakhulu kodwa iphansi. Imali lezo abazitholayo ziphansi kakhulu. Leli lizwe lilahlekelwa yizigidigidi ezesabekayo, amabhiliyoni ngomnyaka. Okutsho khona ukuthi nxa ukhuluma ngamamiliyoni ambalwa owatholileyo, uthole okuncane kakhulu. Kababe lenjongo enkulu kulale, kabakhangelele phezu kwentaba, bengesaba abantu, balanda izikhulu ezikubhizinesi, ezikupolitiki, yizo ezijontshela abantu inkalakatha zezimali. Kayibuye imali ebantwini, njalo nxa iphenduka, kayingaphenduki ibuyele njalo ezikhwameni zabalutshwane, isuke kulo iye kulwana, hayi. Kumele ithathwe yonke iyesebenzela abantu beZimbabwe. Kuthiwa ukuthi imali etholakeleyo ke okuthiwa ngama process e corruption itholakele, sizafundisa abantwana mahala, sizakwenza ukuthi omama baye ezibhedlela bayekhululeka mahala. Zonke lezo zinto kumele zicace ukuthi imali etholakalayo isebenzeni, isebenza njani. Kanti ke sesencane kakhulu le mizamo, iphansi kakhulu. Yebo kambe siyayamukela imizamo, kodwa ayiphansi kakhulu imizamo, kayiye phezulu kulalokho.
Lo mnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7. Amahofisi ebandla le-CCC kobulawayo asegconjwe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka ngabacatshangelwa ukuba ngabalandeli bebandla leli abasekela umnumzana Nelson Chamisa, yena osanda ukuchiya leli bandla. Amahofisi la abependwe ngombala olithanga. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugceleyo.
Ukuconjwa kwamahofisi la kumangalise abalandeli bakaChamisa abasekela umnumzana Sengezo Chabangu labanye bakhe. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sebandla leli, umnumzana Promise Mkhwamlanzi, obengadobhi umakhalekhukhwini wakhe laye okubikwa ukuba usesithi nguye osekhokhela elinye icele le-CCC. Sixoxe lomnumzana Phasho Sibanda owaxotshiswa nguChabangu edale lePhalamende.
Isakhiwo sakobulawayo sivuke siluhlaza siyi-blue. Asithembi ukuthi wonke umuntu uyazi ukuthi umbala oluhlaza uhlezi ungumbala wethu ngoba ngananzelela esikhathi sisethulwa singama-candidates abantu abazamela ibandla leSwipu last year ngo-August. Wonke umuntu wayegqoke isuti ne-A-blue zikamongameli. So asonto enkulu kakhulu nje ukuthi kufanana lokuthi abantu bevulele speak-up
umnumzana Charles Piri osekela uChamisa kukhanya ekwamukela okwenzakalayo, njalo esithi umkhokheli wakhe wenze kahle ukusuka kubadlaleli.
Bathi mina ngijabule ngendlela eyenzwa nguChamisa kule direction.
Umnumzana Alfred Zirute, isikhulumeli secele le-CCC, elikhokhelwa nguChabang uthi, sebemangalele emthethwandaba abantu abacombe isakhiwo sabo ngombala oluhlaza owesibhakabhaka.
Esikubona kusenzakala ema-ofisini kuyamangalisa ngoba i-CCC is an occupation of that place. So umuntu kasozivukele ethathe indawo efaka ipenda yakhe edizinge yakhe ebazidlalela nje. I think bavuke nje beswele indawo yokubalapha akade bengatshona khona. Basebesita sambeni siyetshona ngale ma-ofisini we-CCC sidinge ipenda. So hayi lokho kusazobanjwa ngumthetho and basazophuma begijima lapha.
Umnumzana Douglas Monzora, umkhokheli we-MDCT, laye udla amalahle esithi isakhiwo lesi ngesebandla lakhe, ngakho-ke akumelanga sibangwe ngabakubandla le-CCC. Isakhamuzi sakoBulawayo, umnumzana Benny Moyo, laye uveza umbono wakhe ngokwenzakalayo kubandla le-CCC.
Ukuthi building e-CCC iyikhala ebomvu, e-yellow, e-blue, ayilani lati. Ngokwabo ezomba ngazwe ukucubungula yokudebate. Thina okusihluphayo esiconcerned ngakho i-service delivery esizayithola kuma-councillors lama-MPs, kungakhathalekile ukuthi ngaba liphi bandla.
Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Maluba Mhlaba usola okwenzakala ku-CCC lenyathelo lokucomba amahhofisi esiba yisibhakabhaka.
UChamisa is one of the worst politicians, is very very dangerous ngoba into ayifunayo yena ukuthi into zonke zivele ngaye. Is a serious dictator this young man. Okokuthi I'm sorry, angimfiseli mina lokuthi awuthathe umbuso weZimbabwe ngoba uyingozi. Kathesi nxa esetshintsha ipenda yema office awe CCC ewafaka kublue, usesitshela ukuthi kathesi sebesenza izinto zedynamos.
Kukhanya sekulamacele amaningi awe CCC agoqela okukhanya engani likhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, umnumzana James Timba lomkhwananzi. Lokhu kulandela ukuchiwa kwebandla leli nguChamisa onakho ukusungula elitsha. Uncube usanda kukhokhela umhlangano omkhulu owe-CCC lapho obekuhlolisiswa isimo sebandla leli. Kukhethwe izinqumo ezimbalwa emhlanganweni lo okugoqela ukuba bonke abakhethwa okusemthethweni kumele bahlale ezikhundleni zabo. Kwelinye icele bathi ibandla leli kumele likhokhelwe nguThimba. UChamisa laye ulakho ukusungula elakhe. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi luyaqhubeka ngohlelo olusungulwe izolo olokunikeza abantu umuthi we-vaccination yokuvikela umkhuhlane wesihudo owe-cholera endaweni zelizwe lapho osumemetheke khona. Ugatsha lolu luthi lulobufakazi bokuthi inani labantu asebehlaselwe ngumkhuhlane lo elizweni selisedlula inkulungwane ezimbili lamakhulu amathathu 376, njalo usubulele abangamachumi ayisikhombisa lanye i-71. Ukuze sizwe ukuba abantu bengavikela njani umkhuhlane lo, sixoxe lomongi umnumzana Anthony Majongosi osebenza isibhedlela koBulawayo lapho okubikwa awukasabalali kangako.
KweBulawayo siyadalisa ukubona vele ukuthi umkhuhlane lo ukhona, but akungabe nabantu abaningi balawo umkhuhlane lo. But siyadalisa ukubona because umkhuhlane wesifudo siyawona then kulamatesti ayayenzwa ukuthi sibone ukuthi ikholera yini. Hayi kathesi siyabona ukuthi vele ikholera seyingenile koBulawayo, kodwa ingaba iningi yaqalisa. Kuyafuneka la ukuthi vele umuntu a-isolate. Siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi bangahlangana labanye le ndawo yokuthi umkhuhlane lowo uyatholelana. So siyafaka iwadi yawo bodwa ukuthi vele sibakhangele, sikhwanise ukuthi sibanike i-test treatment yabo kona.
Abantu bengabona njani ukuthi sebe lomkhuhlane wekolera?
Umkhuhlane wekolera iyakwanisa ukubona umkhudo lowo, diarrhea leyana umkhudo wakhona. Ila manzi, kodwa amanzi lawa ayayenza kumbe kube rice, like i-rice, water city, i-rice water city 2. No amanzi akhona ayafuma. Ngiyathemisa ukuthi le ikholera.
Kuyini okumele abantu bekwenze ukwenzela ukuvikela umkhuhlane?
Ukuthi abantu bahlanzeke, bageze izandla, bangahamba izimbuzi, ukuthi bangathenga amafruthi afuna ukugezwa ukuthi badle, ukudla badle ukudla kuyagudumala, okugandayo, kodwa ukuthi sifuna ukuthi izibi bazilahle endaweni yazo ukuthi ihlaba sekhile, nomuntu balahle izibi endaweni yonke yonke, kodwa futhi sifuna amaveji kubikeni bagezise ukuthi bayadla, kodwa la manzi kunatha siyabona lapha kubulawa vele amanzi ethu vele ayasupa, ayahamba. So amanzi bangathenga amabhakethi ayavalika lawana ukuthi ayakhanza ukuthi avalike. Amanzi abo bayabhoyila ukuthi ibulale igcikani lemkhuhlane wekholera.
Liyasuthiseka njengabomongi ngemizamo eyenziwa nguhulumende ukwenqabela lo umkhuhlane?
Hayi, kathethi ihulumende anti umkhuhlane uyasalisa, but siyabona iyazama sibili ukuthi incedise ukuthi vele siye ne-treatment lemuthi, kodwa kathesi vele siyahamba sinika abantu amawutada, sithi amawutagade ukuthi bafake umuthi wokufaka kwamanzini ukuthi amanzi ahlambukile ukuthi abe clean, abulale igcikwane leli lekholera. So amanzi siyanika umuthi lowana ukuthi basebenzise, sithi iwutagade. La maphilisi lawana futhi ayapha kwamanzi siyanika akhona. So vele ihulumende vele iyazama khonoko.
Lo ngumnumzana Anthony Majongosi, umongi obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abasakhulayo sebeveze imbono etshiyeneyo phezu kwesinqumo esithethwe ngobe ngumkhokheli webandla leCCC umnumzana Nelson Chamisa, obike ngeviki edluleyo ukuthi usetshiye ibandla leli ngoba isithi selingenwe impehlane. Abanye babasakhulayo laba balisekela leli nyathelo likamnumzana Chamisa, kodwa abanye bayamsola besithi ukhanya esephelelwe ngamacebo kwezombusazwe. Okuningi sikuphiwa nguTobias Mutsingwa eseHarare.
Omunye wabasekela inyathelo elithethwe nguChamisa ngumnumzana Eric Gono osakhulayo wakoBulawayo.
Kuqakathekile kakhulu ukuthi njengentsha simsekele, sithiyeke labo abafuna ukudlala ngempilo zabantu, siye malapho okule direction khona, okule order khona, okule sifiso sokuthi wonke umuntu aphile kamnandi kuleli. So siyabonga advocate Nelson Chamisa ngokumuva by example ukuthi into nxa isivele isibolile, ayisadliwa, isiyingcekeza. So sitshiyile ke ingcekeza, sesisiyaqala kakutsha ibandla elizakhulula usapho lezindaba.
Kodwa umnumzana Addington Mpofu osakhulayo osekela ibandla leZanu PF uthi okwenziwe nguChamisa akusoze kuguqule lutho empilweni zabontanga.
Ukuresigna kwakhe akutshintshi lutho ezimpilweni zabantu, kutshintsha empilweni zabantu abamlandelayo ngoba kubatshiya bedidekile. And I think kubatshiya besimweni sokuthi labo bezivuze ukuthi kahle kahle siyangaphi nxa silandela lokhu. So I think it just gives the minority people that follow him time to think and time to see ukuthi lapha ukule direction kunga, which is the Revolutionary Party.
Usaziso sokuchiya iCCC asilobe enkundleni zokuxhumana ezifana leFacebook leX, uChamisa uthi ibandla leli selingenwe imphehlane efakwe iZanu PF. Kodwa osakhulayo waseBaitbridge unkosikazi Mthandeni Mlilo uthi uligwala uChamisa ngoba usezingenise emlindini lapho iZanu PF kade imfuna khona.
Mina angithakazeleli leli nyathelo elathathwa nguChamisa ngoba watshengisa umhlaba wonke ukuthi usasemncane kwezombusazwe. Kodwa njengomuntu owasebenza lo munye umnumzana uFrank Rai, kumele abekwazi ukuthi abeZanu PF bayenza konke okusemandleni abo ukuthi babuse. Kwakumele alisane labo okuzwayo, hathi ukuchiya ibandla emoyeni. okufana nje lokuthi watshela abezana ukuthi zintshantshu kwezombusazwe.
Isikhulumeli sabasakhulayo kubandla le-MDC, unkosikazi Lethu Buhle Ndlovu, uthi uChamisa ubagxobise ibhanana abasakhulayo.
Abantu abatsha bebekhangelele kuye, becabanga ukuthi nguye ozobafikisa lapho abafuna ukuya khona, njengoba la engumuntu omutsha uzabazwa ngcono. Kuthiya abantu abatsha be-confused, kubayenza beluze i-hope. Bacina besitshela ukuthi kutsho ukuthi vele this is not even worth it, and kutsho ukuthi we'll never attend this.
Ocubungula indaba zabatsha ezimele njalo esebenzela kwele South Africa, uMnumzana Bheki Mpilo Ncube, uthi ilizwe lifuna inkokheli engaqakathekisi ukuhlala ezikhundleni kuphela.
Ungakhangela njengaphesheya kwamakhelwane labantu abanjengoJulius Malema. Uyatsho ke uMalema ukuthi yena akalani ndaba lokuhlala esihlalweni, akufuna ukwenza ukuthi akhangele izinto ezingabanjwa kuhle elizweni, abe nguye okhalela umphakathi ukuthi ngabe izinto zenzwa ngalolu hlobo. Yibo ubukhokheli esibudingayo ukuthi ama-opposition parties angajulisi kakhulu ukuhlala esihlalweni, kodwa asize abantu, abe yiwo akhulumela abantu ukuthi hayi, into lezi kazibanjwanga kahle. Bangakhangeli isihlalo kakhulu, bakhangele impilakahle yabantu.
Kusukisela uChamisa ebika ukuthi kaselani le-CCC ngolwesine olwedluleyo, bakhona sebethethe inyathelo linye bamlandela ukuphuma kuleli bandla, abagoqela owake waba isikhulumeli saleli bandla, unkosikazi Fatsayi Mayere. Kodwa lapho iStudio 7 ikhuluma labanye abakubandla leli, ikakhulu labo abangamalunga edale lephalamende labakumakhansili, bebengacaci ukuthi bayisima kanjani, bekhetha ukuthi bamelele ukuzwa kuye inyathelo azalithatha esiya phambili. Abanye abasakhulayo yibo abathi sebethukuthele njalo abasazilandeli indaba zombusazwe, ngoba abakhokheli bamabandla baqakathekisa ukusutha kwabo bengananki ubunzima obubhekane loZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Yebo ke, kusenjalo kusigaba sezenotho lamuhla sixoxalo nkosikazi Debra Mokasa okunhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ngokwenziwa ngabathenga bethengisa ngesikhathi umnotho welizwe ugugudeka. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Lama trainings amaningi esiwayenzayo sincedisana le-informal sector, sinanzelela ukuthi njengoba nayo sebebaningi emgwaqweni, so silama trainings okuthi how to run their businesses, how to make sure ukuthi ama-business abo aba conducive kwabanye abantu. Lakhona lokhu ukuthi silama-value chain lokuzena esiwayenzayo, like ukuthi nxa usulamatamatisi akho amaningi, you can change instead of selling amatamatisi sungayenza maybe automato puree, automato drink juice, whatever. So silokuyi-value-add esikwenzayo to compete labanye ama-vendors. So wethu sancedisa ngakhona lokhu ukuthi kabayenze njalo, futhi siyenza le-production. Ufind ukuthi abaningi bayagijima besiyahoda kubo Botswana, kubo South Africa. Thina sithi kasenzenini khona kwama-detergents ethu, asenzeni khona kwama-flow police, senzeni lokhu. So ama-members ethu sebafundisa imisebenzi yezandla ukuthi bezenzele then besebefaka ku-market.
Bengazi bekwenze khonokho inkosikazi Mkhaza. Siyabona ukuthi umnotho welizwe uphose uguqe ngamadolo. Pho baphuma njani kulokho?
Siyananzelela ukuthi umkhonomi wethu njengobani usesho ukuthi uphose uguqe ngamadolo, mina ngisho ukuthi uphose ngithi vele ulibhazalele. So nxa ubhazalele njalo, siyenzela khona lokhu ukuthi khona lokhu bephile abantu benkosi, akhona lokhu okuncane. So ufind ukuthi bayapheka bekuphakethe, and nxa bekuphakethe futhi sinanzelela ukuthi lezi mali zokuthi bengabesazi ngaphi ngaphosa abadurela. So sisathengisa, sisazithengiselana, sithengiselana khonapho sibona ukuthi kungayenza njani. Njalo njengoba nayo uhulumende wethu sowavula lokungama-small grocery shops, so i-advantage yona leyo ukuthi uzakuthola i-tuckshop yakho.
Lo-ke ngunkosikazi Debra Mokasa, umqoqi wenhlelo zokuthuthukisa inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection uThabo Kancube uxoxa labasakhulayo ngengqabangqoza yokuthiya isikhundla kukamnumzana Chamisa. Hayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.